Lokho kuphume ekukhulumisaneni labo mama abeze embukisweni wenhlanyelo lokudla kwesintu owe Seed and Food Festival. Unkosazana Tracy Moyo ovela emaphisa emadobo olengane ezisichiya galombili lezi zukulu ezinhlanu uphila ngokulima lokuthengisa lenhlanyelo elondolozwa ngendlela yendulo.
Inhlanyelo engilayo iyagcinakala kahle. Ungalima thina siyathathani umlotha womsiri. Umlotha lwano omsiri ungafaka laphana ubusuvalele endaweni enhle njengokuthi nxa ungavalela phakathi kwebhodlela efayo nothi amaplastic kuyagcinakala kufanisana lento ifaka efrijini akungeni sibunga kungenini kuze kufinyelele isikhathi sokuthi ulime. Ehe, eyinye indlela yokulondoloza inhlanyelo kulalo khona kuthiwa yinhlaba. Inhlaba lokhu okuphuma ezintabeni ungakuthatha ungakuwomile ukubase umlotha wakhona lwana ugcina kahle inhlanyelo.
Ukhethe ukulandela lindlela uMamoyo ngemva kokuba esenanzelele ukuba imlethela isivuno esihle. Zinengi indlela azisebenzisayo ukuyilondoloza inhlanyelo yakhe ayithengisela abanye kuveza uMamoyo.
Ayi le emakhaya iyehlukile ngoba vele sinanzelele ukuthi inhlanyelo yakudala. Inhlanyelo yakudala ngabona sengile 2 years ngibuyele ekusebenziseni into zendulo. Nginanzelela futhi ukuthi ukudla khonoko kwasendulo okuyikho kade sungani kuyafa yikho okulempilo. So ngananzelela ukuthi ekubuyeleni kwami ngakulima kuyangiphathisa kakhulu emulini yami.
Unkosikazi Siphathisiwe Ncube waseChelanyemba Village kuward Sigangacha khona esigabeni seMatobo layo phila ngokulima izilimo zendulo kanye lokuthengisa linhlanyelo elondolozwa ngendlela yesintu. Ngaye iba khona indawo lapho bengaphathela khona umsebenzi ngendlela ephezulu ufana le-processing center kubaphathise ekulungiseni ukudla kukunengi ngasikhathi sinye njengoba sekuthakazelelwa ngabanengi kuveza unkosikazi Ncube.
Ngoba lapho engiphuma khona siyakhe i-processing center ayikaqalisi ukusebenza, sifisa ukuthi nxa iqalisa ukusebenza sesilolwazi. Ngikhuluma ngendlela yokulondoloza ukudla. Lalobo isikhathi sakhona sesidlulile kodwa khona kutholakale kukhona indlela yethu yesintu. Ngithi njengomfusha esiwulima emasimini siyawupheka siwuchaye siwuwomise siwufake emaphakethini siwuthengise usemaphakethini. Kungenzeka siwufake amatamatisi uthengise usulamatamatisi. Yindlela esifisa ukuthi ukudla kwethu sikutshintshe ngaleyo ndlela khonale eChelanyemba.
Le ndlela yokulondoloza ukudla ingahluphi kuyilandela nxa sekuqhathaniswa leza kulezi nsuku, utsho njalo unkosikazi Ncube.
Khona ngokwakho kuvele kulamanono ekwakheni imizimba. Khathesi siphila phakathi komkhuhlane we-HIV and AIDS. Nxa sikhangela ukudla kwethu kwesintu, sikhangela impuphu zethu zonyawuthi, sikhangela impuphu zethu zamabele, imfusha yena lana esiyilima emasimini, ilamanono kakhulu ukulwisana le mkhuhlane naleyo. Singabonga ukukhuthazwa ngokudla kwesintu ngoba yikho okulungele imizimba yethu. Yikho sokusiphisela futhi endulo yethu yakudala ngoba bese silahlekile.
Unkosikazi Xola Nyathi udabuka eChelanyemba eMatobo kuward 7 kwaMalaba ulengane eziyisikhombisa. Uphatheke laye ekulimeni ukudla kwesintu kanye lokulungisa linhlanyelo yendulo.
Thina ekulimeni kodwa sisebenzisa imiquba yesintu, kasisebenzisi ama-fertilizer ngoba sesinazelela ukuthi ama-fertilizer kakhulu yiwo aletha imikhuhlane ebantwini. Siyahlanyela sibona ukudla kwethu kukhula masinyane kodwa ngemva kwalapho kufaka umkhuhlane. So sesikhangalela ukuthi sibuyele ekudleni kwethu kwesintu khonokhana okuyikho okuqakathekileyo okwenza abantu lanxa ulo mkhuhlane ungavele ubanjwe mvele esibhedlela udle impuphu zesintu zenezi uyakwanisa ukuphila isikhathi eside ulokhu sidla. So kukhona ukuthi sesibuyele ngobuningi labantu siyazama ukuthi sibafundise ukuthi abadle impuphu zesintu ukuze baphile impilo yesikhathi eside ngoba kunje abanye abantu abanjwa imkhuhlane adle impuphu zesintu zamthole sehuda. Kodwa ngangacothisa ngudokotela ukuthi kadlela izimpuphu zamabele zabonyawuthi uyamthola umuntu wakhona seqinile.
Uthi kunje iningi esigabeni avelakiso sebekuzwisisa ukuba kuqakathekile ukuthi balandele ukudla kwesintu kanye lendlela yokukulondoloza.
Ngifunde kakhulu ukuthi ukudla kwesintu khonoku uyakwanisa ukuthi kulondoloze kwesikhathi eside, ukuprocessa, ukuwomisa ngendlela owomisa ngayo njengoba kathi sekulama processing center. Ukudla lanxa kungasekho njengabo umviyo bonaba mbabonile abawomileyo khona abakade babekwa kodwa bekekho ngalesi sikhathi. Amarepu wona la uchomoliya laba ospinach abawunyisiwe abafresh ukuthi ngamfaka embizeni uyathukhiwe lamhla engadini.
Abesifazane laba bathi osekubenza babuyele kundlela zokulondoloza izilimo lokudla ngendlela yesintu ikunanzelela ukuba isisanda imikhuhlane engelaphekiyo ikakhulu engathelelanwayo okubalisa imihlobo ehlukeneyo yemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.